umfundisi wenhlanganiso ye-Operation of Hope, uDokotela Jennifer Mora, utshele iStudio 7 ukuthi sebelungele ukuqala ukuhlinza abantwana abaleminyaka elitshumi kusiya phezulu. Uthi odokotela abazakwenza lo msebenzi kabasoze bahlawulise muntu ngoba benze le mithi yonke edingakalayo kusukela mhlaka 4 Nkwenkwezi. Umqondisi wezempilakahle koBulawayo, uDokotela Mafio Siyamuchembu, uchasisa isimo sokudabuka komlomo laphakathi kwawo eseCleft.
Kutho ukuthi ukuvuleka ukuba lesikhala yindebe kujayele ukuthi indebe yomlomo eyangaphezulu engahlangani lokho kuthiwa yi-palate luphahla kumbe ingaphezulu yomlomo nangaphakathi uphahla lomlomo ngangaphakathi so palate lakho ikungahlangani kumbe ukuba nesikhala ephahleni lomlomo.
Uqhubekele phambili esithi ukwelatshwa kwesimo lesi yikuhlinza umuntu isikhala sivaleke.
Khoshana lo welatshwa kuphela nge-operation surgery. So abantwana abazalwa belomlomo ongahlangananga ephahleni lawo kumbe indebe engaphezulu engahlangananga abale-cleft lip and palate welatshwa nge-operation eyenziwa ngo-specialist surgeon ababizwa kuthiwa yi-maxillofacial surgeon kumbe o-plastic and reconstructive surgeon. Asilabo labo dokotela koBulawayo bakhathini. So sibathola bevakatshile bevela ila eHarare kumbe kwamanye amazwe.
Iningi labazali abanabantwana abalesimo sokudabuka indebe laphakathi komlomo abenelisi ukuhlawulela ukuhlinzwa kwabantwababo. Omunye umzali olomntwana olesimo lesi ngunkosikazi Nompilo Nyathi.
Ngizalele khona apha emsindo evele ekliptek. So ngithe ngimzala bathi bazamu-operate baphinda bathi ngincane ngibuyela after 6 months. So after 6 months angizangengithanda ukuyalayo ngokubani mamam wayenjongo. So kathesi ngivele lihlezi.
Unkosikazi Silobuntu Mpofulayo uthi unomntwana odla nzima ngenxa yesimo lesi. Omunye njalo umzali olomntwana owazalwa engalesi simo ngunkosikazi Charity Mudimba.
Ngihlala iKetaseveni, umntanami ngandiswa nyona. Ngambelethela khona apha emfiki eleklesilesilesi phakethi. Kodwa hayi usengibasakula kuthiwa ukuthi ukhawangawule ukuthi usaphela nxa e-esa. Sangidlalalaumthazi ofarisele 10 months.
Isimo sabantwana abazalwa bedabuke indebe laphakathi komlomo kasivamanga. Odokotela bathi lokhu kudalwa yikungakhuli kahle komntwana esiswini sikanina. Kulungiswa ngokuthunga lapho okudabuke khona. Abezempilakahle bathi bayasilela odokotela eZimbabwe abazi ukulungisa isimo lesi. Kungalesi sizathu alenhlanganiso le kubiza $3,000 zamadola eMelika, $3,000 ukuhlinza lokulungisisa isimo lesi ese-cleft lip ne-cleft palate. Abenhlanganiso ye-Operation of Hope ebunjwa ngodokotela abadabuka emazweni anjengeBrithani, India lamanye ivame ukuba nenhlelo zokwethekelela kweleZimbabwe kanye ngomnyaka kumbe kabili besiyaphathisa abantwana labadala abazalwa belesimo lesi. Baqhuba umsebenzi ofanayo kweleZambia, eMalawi lakwamanye amazwe. Ngimele iStudio 7 yoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.